Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 17 kunhlolanja 2018 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Chinja!
Antiro!
Isidumbu sikamnumzana Morgan Tsvangirai sifikile elizweni namuhla sivela kwele South Africa sahlangabezwa zinkulungwane zabasekeli bakhe egcekeni lendizamtshina eHarare. Obulawayo khona uZulu ovela kunxa zonke zempilo uhlangene emthandazweni wokukhumbula uTsvangirai. UVice Chancellor weUniversity of Zimbabwe yena obotshwe izolo phezu kwesithupha sikankosikazi Grace Mgabe esePhD umiswe emthethwandaba namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isidumbu sikamnumzana Morgan Tsvangirai sifike elizweni namuhla sivela kwele South Africa lapho abhubhele khona ngolwesithathu. UTsvangirai ubulawe ngomkhuhlane wemvukuzane i-colon cancer. Uzabekwa emzini wakhe eBuhera ngolwesibili. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zihlangabeze isidumbu sakhe egcekeni lendizamtshina eHarare. Sikhuluma nje isidumbu sakhe sise One Commando Barracks. Silentathele izindaba yethu ecingweni uMavis Gama yena oseHarvest House la basekeli beMDCT. Sikhuluma nje. Ngiyakwamukela kuhlelo Mavis.
Ngiyabonga Ntunga, salibonani balaleli. Ngiqiniso lelo ngiseHarvest House ngemva kokuba abalandeli bebanda leMDC beye bayabuthana khona maphambilini beke baya eDoves lapho bekukhangelele ukuba isidumbu sikamuyi sizokusiwa khona siyelaliswa eDoves Funeral Parlor bese kusiba lomthandazo kusasa emzini wakhe ulandelwa ngumthandazo ozokwenziwa emini ebandleni leMethodist Church eMeboren. Kodwa okumangalise uZulu kuba isidumbu sisuke sathathwa sasiwa eOne Commando kwathiya uZulu obesele ngapha eHarare Harvest House nase Doves eThithivele. Isidumbu sibikwa sifike ngendizamtshina yeSouth African Airways ngezikhathi zabo quarter past 4. UVice President Thokozani Khube nguye omunye walabo kade bephelekezela abekade bevela eSouth Africa lesidumbu. Inkokheli ye-MDC ebalisa umnumzana osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Nelson Chamisa, lo msekeli kamongameli umnumzana Mduri labanye abalezikhundla eziphezulu labo bebekhona. Imuli yakoTsvangirai ebalisa unkosikazi kaTsvangirai u-Elizabeth kuthi unina omzalayo uLydia Chibwe Tsvangirai labo bayile ukuya kwamukela isidumbu. Ngokwamukelwa kwisidumbu samane sathathwa ngabakubutho baqonda laso eOne Commando lapho kwenziwe khona umthandazo i-church service khona ngale esontweni eseOne Commando. Isidumbu sithethwe sikhokhelwa ngophethe isikhundla sokuba yisikhulumeli ebandeni leZANU-PF njalo engumphathintambo wezamandla ogethi umnumzana Simon Khayamoyo ngiyobe khokhela emele uhulumende waya laso eOne Commando. SK Moyo echaza umuyi lapho ekhulumisana labakade bekuthele enkonzweni eyenzelwe umnumzana Morgan Tsvangirai. Uchaze umuyi njengomuntu wayele sibindi wakhuthaza abakhalayo kanye labemuli ukuthi bakhale kodwa bekhala benanzelela bekhangela elakusasa hathi kuphelelwa wathi umuyi kwakungumuntu owayenamandla owayezinikele njalo wayelobizo kunto yakhe yonke ayeyenza.
Siyabonga Mavis. Sizaqhubeka sixoxa siqhubeke phambili ngohlelo sitsho ukubana umkhokheli webandla le-MDCT osaphethe isikhundla ubaba uNelson Chamisa eloba enkundleni yeTwitter uthe ukuhanjiswa e-One Commando kwesidumbu sikababa uTsvangirai akumangalisi. Uthe ngokutshelwa kwakhe laye bamtshele ukubana yikho okwenziwayo nxa uhulumende ethe wangenela ekungcwatshweni komuntu. Njengoba lisazi uhulumende utshile ukubana uzancedisa ekungcwatshweni kukababa uTsvangirai. Siyabonga Mavis. Kunjalo nje uZulu wakoBulawayo ovela kunhlangothi zempilo ezitshiyeneyo uhlangene eLarge City Hall emthandazweni okukhumbula uTsvangirai. Kubika uBathabile Masuku.
Umbuthano lo uhlanganise abantu abavela kumabandla ezombusazwe lawezokholo ehlukeneyo kanye loZulu nje jikelele. Abaningi abakhulume kulumbuthano baveze ukudana okukhulu ngokufa kukaTsvangirai besithi usebenze kanzima kumzabalazo wokudinga iZimbabwe entsha elombuso okhululekileyo ehlonipha njalo amalungelo oluntu. Umkhokheli weMDC uMnumzana Walshman Ncube uchaze uTsvangirai njengeqhawe ebelikhathalela abanye abantu nxa besebunzimeni nqala ebesesimeni esibi. Uthe wazibonela lokhu ngesikhathi bebotshiwe bonke.
Bamkhipha for more than a week. But he was not worried about himself. Wathi balofanda efika wabuza ukuthi mina ningathi ninjani. And that's how selfless he was.
Abanye bathi kulusizi ukuthi inkulungwane zabantu ebezimthanda uTsvangirai kazisoze zenelise ukuyambeka ngolwesibili eBuhera. Nangu unkosikazi Sibongi inkosi Sibanda.
Mina ngibona ukuthi ngabe kunikwe at least loba 1 week phakathi okwenzela ukuthi bonke abalesifiso sokuthi bamkhale njengeBulawayo ibiyi-stronghold yakhe.
Omunye njalo obesemkhosini wakoBulawayo lo unkosikazi Helen Mpofu ufananise uTsvangirai lomuyi uJoshua Nkomo. Ngalokho uthebe kumele isidumbu sakhe zihanjiswe kuzo zonke izabelo uZulu emvalelise.
Kade kukuhle kakhulu ukuthi njengomuntu owasiza abantu lapha wakhulula abantu beZimbabwe during iGNU bekufuze njengomuntu ohloniphekayo abhode ngama provinces evalelisa.
Osakhulayo uMnumzana Phasho Sibanda yena uthi balahlekelwe ngempela njengebandla.
Njengabafundi sithi yena was introducer into university inkululeko yemfundo ebizwa ukuthi academic freedom.
Ilunga ledale lephalamende elimela iMakhandeni uMnumzana Dingilizwe Chuma laye uvumelane labaningi esithi bekumele umuyi abuye koBulawayo ngoba kuyiyo indawo lapho abethandwa kakhulu khona.
Njenge national leader umkhokheli wabantu ole democracy bekuswelakala ukuthi maybe umzimba wakhe ubuye koBulawayo ngoba yi-stronghold yakhe.
Laloba inkonzo le ibihlanganise abantu abathiyeneyo isimanga ukuthi bekungela zicukuthwane zezana uPF ebezikhona. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Vice Chancellor we University of Zimbabwe uMnumzana Levinya Kura yena obotshwe izolo umiswe emthethwandaba weHarare namuhla esetheswa icala lenkohlakalo icorruption ekuphiweni kukankosikazi Grace Mgabe isithupha sokuqeda izifundo zePhD ngo-2014. Ukhululwe ngemva kokubhadala amadola angamakhulu amabili esibambiso ibail. UNyakura uzaphindela njalo emthethwandaba mhla ka-15 ngenyanga ezayo. Ingcwethi kwezombusazwe uDr. Nkululeko Sibanda uthi unkosikazi Mgabe laye kumele ebotshwe.
okufanele sikukhangelise kakhulu ukuthi lokhu kubotshwa kwabantu ababe besenza corruption lamacalathiza amaningi akwele Zimbabwe kutholakala kuphela ebantwini akade besebenzelana ndawonye lo former first lady uGrace Mugabe. Bekufunakala ukuthi ngabe layo uyabotshwa phela nxa kuthiwa yena wenze ukukhohlakala kathi lo omthengileyo indaba yena engabotshwa. Abasebenze ngendlela ebamba amacele wonke enza ukuthi kungacatshangela ukuthi lokhu kwenziwa kuphela ngoba kulezo mbusazi phakathi. Abotshelaye unkosikazi Grace Mugabe ngoba enzele yonkohlakalo.
Abantu abaningi bakhononile ekuphiweni kuka Grace isicoco lesi kwaba leyezi elembesa imfundo yaseZimbabwe ngaleso sikhathi ngokubotshwa kukaNyagura singathi leli yezi seliphumile yini.
Kaliphumanga ngoba ngeke liphume ngoba indlela okwenziwe ngayo ukuthi kubotshwe umuntu yedwa emsebenzini owenziwe ngabantu abaningi ofana lokuthi la unkosikazi Grace ngabe ubotshiwe lokuthi lo professor Mawarele la ngabe ubotshiwe bathi bayamdinga kodwa kufanele la abotshwe ethesi icala elifanayo njalo kuqhubekele phambili kubotshwe labanye njalo ngoba indlela yokuthi imfundo yaseZimbabwe isiyehliswe yikholokhu inabantu abaningi abaphakathi njalo bakhona abantu ngabacazayela ukuthi bawathenga lawa ama-degree ngendlela engasetshenzelwanga kahle kubonakala ukuthi umsebenzi wabo bawenza njani ngendlela ezifana nazenezi. Mbone ngani lokhu kwenza ukuthi yezi leli liqine ngamandla lisembesa imfundo yeZimbabwe.
Udokotela Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sexoxelaye eseBhilithane lapho afundisa khona ezombusazwe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yebo Mthokazi. Isizwe sikamthokazi sesilenye njalo inkosi yamaNdebele umnumzana Peter Zwidekala ngakhumalo yena osehamba ngegama lobukhosi elokuthi unkosi uNyamande lo Bengula wesibili. Ukhumalo wetheswe ubukhosi emkhosini oqutshelwe e-amphitheater koBulawayo namuhla. Kubika intatheli yethu u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma ngemva kokwethulwa kwakhe, umnumzana Khumalo uthe uzimisele ukusebenzelana ndawonye lohulumende labantu bonke enkabazwe leMandebeleni. Ukhumalo uthe njalo uzazama ukulungisisa izikhalazo zabantu besiNdebeleni bona athi baphila nzima eZimbabwe. Wengeze wathi sesifikile isikhathi sokuvuselela ulimi lwesiNdebele kanye namasiko esintu khona athi kuya kutshabalala.
Usathi Bridge esithi ngamaNdebele bayingxenye yamanguni jikelele. Njalo baningi kulabo bonke abantu. KuAfrika zingxenye yalaba bantu. Thina maNdebele abangabuthakazi.
Ukwetheswa kukaZwidekala Khumalo inkatha yobukhosi besizwe sikamthwakazi kuza ngesikhathi kulokulwisana endlini yakoKhumalo kubangwa ubukhosi lobu. Yena uba yinkosi emaNdebeleni yesithathu nanku amanye amacele abanga umbuso ekhethe umnumzana Raphael Khumalo lomnumzana Bulelani Khumalo. Elandisa ngembali yobukhosi bamaNdebele umlobi olodumo umnumzana Jonathan Maphenduka laye obesemkhosini wanamuhla uthe umnumzana Zwidekala Khumalo nguye inkosi yakomthwakazi eqotho ngoba uvela endlini kaNyamande.
Umbuso usendlini kaNyamande awukho endlini kaNdlovu.
Umnumzana Morris Dongizwe Khumalo osuka eMzilikazi Cultural Association eSouth Africa yena ukhuthaze umthwakazi ukuthi evuselele amasiko akhe ngoba isizwe yisizwe ngamasiko aso.
Asisekeleni ngokugcwele lento eqaliwe ukuze sibe yisizwe esizohlonipheka. Ngoba iAfrika yonke nje isizwe sesisele esiziqhenya ngomuzi wakho sekuselwe abantu bakaZulu eNatal.
Abantu Abanye bathi lanqa kuqhakathekile ukuthi kuvuselelwe ubukhosi bamaNdebele ukulwisana kwabokhumalo osekudale ukuthi kube lenkosi ezintathu into elihlazo edanisayo njalo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
guka
lanqa izulu liqhubeka lisina kuhle endaweni esijeneyo zelizwe. Inengi emhlubulweni weGwanda lithi libhekane lendlala lonyaka ngoba izulu leli lithole izilimo sezithile zafa. Abanye ngasebelima kakutsha kodwa lokhu kukhanya kuyikuphumputa nje emnyameni. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Inenge emaphandleni lithi lobanje lithakazelela ukuna kwezulu kulezi nsuku izilimo ezinenge bese zijile emasimini osekudale ukuthi abanye baqale phansi ukulima. Ugogo lethu inasibando hlale nsimbi uthi baqale ukulima ngolwezi nyakenye belethemba lesivuno esihle kodwa umkhathi wasuka wajikisa.
Salima sisithi hayi isikhathi sokulima izulu laba lisibalele kwatsha njengesukwini sikwazi ukuthi silima ngoNovember lapho siyo 2 December zibele nezishakulo so kwasibalekela konke lokhu.
Umasibanda uthi nkulu indlala abhekane layo ngakho kuthi uhulumende kumele angenele abasize ngokudla
ngoba emasimini akunalutho hambe imali ayikho siyawudlani phela sikhala nokudla ukudla yenkalakati ngoba siphila kade simpilo izima omunye uphila nalokho omunye nophila nalokho kodwa kuthiwa qala udle yikho uza kudla khonokuya so impilo izima shame.
Isakhamuzi semawane unkosazana Moli Ncube laye uthi kusikhatshana esilandelayo nje uMangoye uyabe selale ziko
lokhu sekuzilima kabili lokho sekuyihlakulayo yiko kuqala kwatsha. Hayi indlala kodwa mbese ngaze zokokudla njengomumbu. Hawu asidli lutho sibili njengoba libona kunje.
Esigabeni sensimbi lakho umumu awumuhle. Isakhamuzi umnumzana Elias Dube uthi lobanje kweyakha insimu kuthembisa omakhelwane bakhe basenkingeni enkulu.
Ubungcono bomuntu oyedwa phela esigabeni bungeke buncedisizwe ukuthi ukuthi izandla eziningi ezokuncedisa ziyafunakala from different places. Otherwise ungathungcono wena kodwa ungeke usupport phela community uyabungcono kwakho khona lokho okutholayo but esikukhangelayo ukuthi abantu bangadingelwa indlela zokusizakala.
Uhulumende uthi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba elomumbo yena leyo eziphaleni zakhe. Lanxa uhulumende lenhlelo zokuncedisa uZulu wemaphandleni ngokudla inengi lithi lokho kudla kwabiwa ngeziphaqa kuthi labo abacatshangelwa ukuthi basekela amabandla ezombusazwe aphekisayo bengakuphiwa. Ngingu-Albert Ncube oyindaba zeStudio 7 ngisensimbi eGaranyemba.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana lo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lesiphathamandla se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo ukuze sicubungule ukuthi umoyi obengumkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tswangirai wayenakekela na abesifazana kuleli bandla. Sizakhumbula ukuthi unkosazana Khumalo wasebenza lomoyi bekunhlanganiso yeZCTU kwaze kwafika ekubhobheni kwakhe ngolwesithathu olwedluleyo. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga bandle. Mina ngaqalisa ukusebenza lobaba Morgan Tswangirai ngo-1981 nomuntu owayele sihawu ezisebenzeni efuna ukulwela amalungelo abo. Abesifazana babengavunyelwa ukusebenza emgodini. Ubaba uTswangirai wayesebenza emgodini. Kwaba lesikhalazo esavela kubomama ababefundela ukusebenza emgodini bengavunyelwa ukuthi bangene ngaphansi kwemigodi. Omunye wabantu owalela ukuthi kube lomthetho oguqula khonokho. Njalo thina njengabomama esasithiwa yi-Union Advisory Council eZimbabwe Congress of Union sasihanjiswa ukuyafundiswa ngezomnotho, ngezomthetho, ngezokugcina imali, ngezokumela abantu emakhothi nasebhodi emsebenzini ngokuthi sibekwazi ukuthi uma sihamba emankampanini sisanegotiata ama-collective bargaining agreements siyenza njani.
So kubuya ebandleni-ke lapha sokubunjwa ibandla le-MDC.
Siqalisa ukubumba ibandla le-MDC ngo-1994. Thina njenge-Women's Advisory Council ezesithini ubaba uTswangirai wabuya kwi-Women's Advisory Council wabala ama-affiliate unions ezazilawo ayeyi-37. So sonke omama bona laba ubaba uTswangirai wasinika izigaba ukuthi sihambe sixoxisana lozulu simbuze ukuthi kanti osokusenzakala kuleli lizwe bayakutabela yini. Sikhangele impilakahle, izibhedlela, izikolo, ukudla, ukuhlanzeka, uhulumende ukuthi uyafika imfuno kazulu yini okwakuthiwa yi-rodata. Mina ngingubaba uTswangirai wamvakitsherezi okwenyanga yonke kazange asinike imali leyani yokuthi khona sizahamba siyehlala emahoteleni. Wathi lingahlala emahoteleni alisoze labakwazi ubuhlungu obuziwa yisisebenzi ongumama ngoba uvuke ihoteli kulamazi okugeza kulokudla. Hambani liyecela kwizisebenzi ezinkona ngale tsherezi ukuhlala ezindlini zabo, lipheke labo, lidle labo, likhale labo, lihleke labo. Akunamuntu ongakufundisa impilo enjalo empilweni lokhu engazalwayo and sineminyaka eyi-57 angaze mbona inkokheli enjalo. Ngabuya la i-Rodat saphutsha safuna ibandla le-MTC sithunywe ngoyobaba.
Nguye owayegqugquzela ukuthi abesifazana labo babe lezikhundla kumbe hayi nje kwakuvele kukhona kusekelelo sebandla.
Kwakukhona kusekelelo sebandla kwakule quota system singingakhankaseli ukuthi kube yi-50-50. Ubaba uTswangirai wayesithi lapha ahambe seyadresa khona ikakhulu ngase sihamba tukazi kukhetho wayeqonqosela ama-provinces ukuthi bakithi ekuphetheni kwenu khonapho lifakomama kudubo esilalo esingalinazeleliyo njengabomama ngolokuthi inkinga yokuthi sihlale sikhala ukuthi emaphathini opresident yamadoda ama-SG ngobaba obani isikhundla esikhulu ngobaba yikuthi siyehluleka ukuthi silwe lapho okukhethwa khona ukuzasenza siphanse siye phezulu. Ngoba ukuthi la uze qaza phezulu kumele ubonakale udlala kumaprovinsi kuma-provincial structure ngoba istructure sokugcina kumaprovinsi esiza kuyenza ukuthi iye ku-national. And futhi enye into ekhona futhi engani futhi eyenza obaba bagcine bengasathi parties yikho khona ukuthi siyavotela nokuvotela esithandekile sikuxhase sibili sikusapothe sokuthi uthi ususiphezi laphana usukhohliwe ukuthi usishiye phana. Siyehluleka ukuxoxisana manje kuwe baba ungahamba uyathifika vele sebele. So mina engikhuthaza khona omama kuma branch, kuma ward, kuma district, kuma province asingeneni ezigqinileni zabotshalimani zabonebhala u-organize kumele sibe sibala kube loba seminyani ukuthi kanti basikhuma ngomnotho sithini, basikhuma ngesisekelo sombuso sebandla sona sivele sithini. Xa umuntu okubuza wanelisa ukuphendula hayi sekube sami siki.
Ikusasa-ke yebandla lakho sokubhubhe umnumzana Tswangirai.
Baba uTswangirai uchiye kulungisile lokhu ukuthi khona kukhethelele siya kulo abameli bephalamende amasenetha i-PR namakansila ontanga baphiwe 20% yamasithi labomama futhi baphiwe yona leyo osekusele ukuthi ziseze ezikutshiyelwe ngubaba uTswangirai. Sikhuthaze futhi i-Metro Council ukuthi bayakubona kwakuthi kuyafezwa futhi kube yimpumela senze isibizo zababa uTswangirai.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Thabita Khumalo isiphathamandla sebandla le-MDCT. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga mamhlanga. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lichona njani izulukandaba mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Sidivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje sixoxa lenduna yakomthwakazi eseSouth Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyajabula lami ngiyalibingelela lonke nje labalaleleyo bakamthwakazi. Ngiyacela ngiyabonga ngiyajabula kakhulu kwamukela kuwe la.
Ye, ungasitshela ukuthi kwenzakalani? Sizwa kuthiwa kulo daba lwegugu rawundi, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Cha, sithi lathi ke Paulu mntanenkosi kancane lapho, ngoba ngathi labo abantu bekhaya so ngathi thina sizalwanga laphayana, ngathi thina sasazalelwa khona emathebeleleni yithi koBulawayo. Yebo, sizwa ngalithethana thize kuthiwa abantu bezani sebekhetha abafana besishoneni ukuthi abahambe bayikhomithi bayekulalela bayekhuluma labantu negugu rawundi eGwanda. Manje thina singabantu bemathebeleleni njalo thina siyibranchi eseGoli sithi ngeke ngempela sesibongile lokhu abasenzele khona. Sesidiniwe yilaba abafowethu ukuthi baze babele bezogxoba into zamandlozi ethu, labantu bakithi baphansi laba abababulalayo, ukuthi bazofuna information futhi kithi bathi bona bazasiza abantu bakithi. Asiyifuni leyo nto kayiphume, bangabuyi eGwanda. Ma ngabe fisa ukuthi bakhulume lathi, abaqale badinga abadala bakithi ekhaya bazokhuluma labo ukuze baqale ukwenza izinto zabo zonke lezi abafuna ukuzenza. Thina siseGoli sihlangene silumbimbi sithi thina asifuni nokuzwa ukuthi kuthiwa kulama kulokuthi kuyahanjwa kuthiwa kulama khomiti ahambe lalela ngenkosikoza kithi i-reconciliation yakho lesingayaziyo. Asiyazi ukuthi ba-reconcilia kubani, ngoba baningi abantwana abafelwayo ngabangala maphepha, abanye bakhona yibo bona abaseGoli. So-ke siyafisa ukuthi umuntu wonke ozwayo okamthwakazi ngokuzalwa ngegazi langokuzwa nangempilo yakhe, hhayi laba bemali, khuluma ngabamthwakazi ngopheleleyo. Sithi leyo laba abafana kuthiwa bavele eHarare bayikhomithi ababuyeli belambatha kungalalutho, asoze kwenzeka eGwanda, ingacotshwa zinkukhu phana.
Manje njengoba besithi bona bazama ukululungisisa udaba lwegugu rawundi, lina ngembono yenu lithi lululungisiswe njani lolu daba?
Cha, udaba luzalungiswa yithi, ngoba okokuqala nje umnankabo manga wayeqala ukufika laphana kuthiwa ngupresident. Yinto yakuqala wayefanele akwazi ukuthi kule cala lenzekayo emathebeleleni ngokubulala abantu ngegugu rawundi, nguye umuntu wayefanele azofika kuqala axolise ebantwini ukuthi hhayi bantu yini esengingena manje, manje ngicela ukuthi sisebenzisane kumbe ngikhulume ngilanga ngizokhuluma lana. Lokho sebekwenza khona sebebuya lapho, babuya nezimoto sezithengiwa kuthiwa kunikwa iy'nduna, babuya le nkulumo kuthiwa kule khomithi efanele ihambe siliqula kamacala silalela abantu bakithi ukuthi bafa njani. Akulanto yakithi esizayitsheni ishona ukuthi siphinde liyithathe lihambela eHarare. Leyo information esingabatshela yona ngokufa kwabantu bakithi, bafuna ukuyayenzani bangobani bona? Kodwa-ke okusikukhulumayo manje, amanzi lapha akemakhona aphindeme okwenzeka kusibanda lokudube kuyenzeka. Okwenzekayo ngeminyaka yabo 76 ngaphinda kwenzeka. Sesiyadinga indlela ukuthi sizivikele, sebesingidelele kakhulu. Asibafuni babuye bazokwenza leyo nto leyo, abayenze ngendlela eqondilela ngomthetho sizabahlonipha, but ma bengasihlonipha ngendlela abenza ngayo sigcina singasabahlonipha.
Manje-ke njengoba sekungani sebeqalisile ukuhamba khonale, lizabamisa njani? Akhona yini amanyathelo elifuna ukuwathatha?
Amanyathelo sizawathatha mntana enkosi, selekelela kulaba abakwenziwe ukuthi ivalwe khona leGwanda ingabisaya. Abasaya eGwanda kuvaliwe, asazi ma bengakuvula ngendlela zabo. Kodwa-ke la ngaphandle kwalokho, izigodi zakithi zonke lezi abafuna ukuzikhabela asoze kwenzeke sisaphila, kungangcono sibone ukuthi senza kanjani.
Leyo-ke bekuyinduna yakomthwakazi ese-South Africa uChief Albert Zwelibanzi Gumede ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lilani.
Siyabonga Jahelidala Chris ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Isidumbu sikamoyi umnumzana Morgan Tsvangirai sifikile elizweni namhla sivela kwele South Africa lapho abhubhele khona ngolwesithathu. Uzabekwa ngolwesibili. KoBulawayo khona uZulu ovela kunxa zonke zempilo uhlangene emthandazweni wokukhumbula uTsvangirai. UVice Chancellor we-University of Zimbabwe uLevi Nyakura umiswe emthethwandaba namhla esetheswa icala lenkohlakalo ekuphiweni kukaGrace Mgabe isicoco se-PhD. Wanele olivaleliswa yongo ntunga milinko.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.